i-region yona le esithi Middle East singakhangela thina esikhonzayo oyesihambe emacaweni i-Israel le-Iran they are cousins so ukulwa kwabo vela kupheli but kungaba le revenge siyakwazi ukuthi i-Hezbollah lamanye amaqembu ahlasela i-Israel those that are all over that region lawo ngantu abazangenela abasponsor yiyona i-Iran siyakwazi ukuthi balama outfit ama-militia amaningi-ningi so khonapho bazajika labo izikhali ngantiwa ama-rockets laphana nti bake bakwenza i-Iran is capable of revenging and bona sebele nuclear capability so i-revenge yabuya and siyakwazi ukuthi bayenza izinto eziningi njengama-suicide bombs lama-rockets lani-lani but sizabona kathesi ukuthi bazajika yini ama-missile
kungaqhamuka impi egcweleyo phakathi kwe-Iran le-Israel imelika singabona ingenela layo ngokugcweleyo yini isekela i-Israel
esikubona kathesi ngantwa sokuchuchisa ngantwa sokusiya khona ngale duzane ukuthi i-America njoba ithumeze izikhali in the Middle East lakho kuzaba support for the Israeli government vele kungaqhamuka impi between any nation against Israel i-America is the guarantor labo bilitin bayasebengenela so kuhamba kwabo abakuyenzileyo lokho is just a sign and forceful sign ukuthi bazangenela yona leyo ndaba
akhona yini amazwe esingabona lawo engenela ekucelele Iran
amanye amazwe angathiwa they are aligned le-Iran ngathiwa ngamasuni faith bayangenela ama-Shiite lama-Sunni is a differentiation ma-countries akhona ngale oQatar labo-South Arabia lani lani le-Jordan so oQatar labo-Jordan ngathiwa bale-faith e-different and then labo aba-Israel labo-Palestine lokunye ngama-countries okhona ngapho i-Iraqi layo ngantu abale faith efana nayo le-Iran so bayasebencedisana ngoba impi zabo babelieve ukuthi babelwele uNkulunkulu so khonapho ngantu abazangenela just to help the brotherhood amazwe anjengabo-Egypt lamanye ama-Arab countries they are always trying to help and mediate but kusukisela kudala that place has been going on it's a continuous war situation labo Lebanon lani so yeah i-Lebanon layo bake bayijikela isikhali Israel some weeks ago so labo bayasexegana ukuthi bahambe bayachaya i-Israel so yeah it has the potential to engulf yonke region yona le and then siyabona i-Russia naye uPutin wayekhona ngale Iran hayi kuyabungasamanga kahle so yeah kule potential to be a third world war khonapha mangukhangela.